Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kuMfumfu 2024 Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Le Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezane PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna babo mnankagwa yibo
badlala ingqondo kubandlela zano PF ngoza ngena esikhundleni sika mongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka 2028
silafekelwe esigabeni sedibulasha bakomlaniland ngoba nguyo obesikhokhela ezidweni zonke ezikudibulasha bakomlaniland.
Bathithibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarubi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma lendaba lijona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlana ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Kule bafuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. Umnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula. Kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kudamzaga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadithemayinwa ngabantu i-Congress izafika. Sile Congress ngomnyaka ka-2027 abantu bezane PF bazakhuluma ukubana abamfunayo ngubani akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba uMnangagwa yibo bengathi befuna omunye yibo kodwa njalo nje ubaba uMnangagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile sengisevile angisafuni nguye akula muntu onganjani ungamforce.
Kodwa manje ukhona yini nombone ngizana ngangena khona?
Embabona abanengi kakhulu sibanengi kakhulu kuzana uPF thousands bakhona bangangena. Kodwa okuchakathikile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzakwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe lephambili njengo okwakwenza ubaba uMnangagwa. Umuntu lo le vision yini efana nale vision esetshintshe ilizwe kangaka eka baba uMnangagwa. Abakontenders bakhona sibele bafuna bayabe bebaningi kodwa kusalayo abantu bezane PF bebazabona ama CV lama manifesto ama individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Ye abantu bathi vision bani naleyo ilizwe lidonsa nzima kangaka kambe ukhona umuntu ongakopa into enje.
Abantu ikuthi okuhlupha ukuthi okuqala abantu abavala ukuthi bezwisise ungahlala phansi ubambe i-document lena notho on vision 2030 yikho lapho oyabona khona ubungqunquthela obuvela eZimbabwe uyabona ubunandi obe program leyani ayithi ukuthi ngubaba uMnangagwa yedwa wena lawe ukhona ngapho eAmerica lami nginje umele sicontribute ku vision 2030 okwesivili. Le vision esiyichoyo leyo lo othi into ziba nzima lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakala elizweni amantu mele bevume bebone ukubana ilizwe nxakade selilibi alisoze lithathe amalanga ukuthi lilunge liyathatha isikhatshana ukubana lilunge yikho umongameli wathi 2030 ngoba wayekwazi ukuthi ngo-2024 liyabe lingakalungi but sebe sisiya khona ukuthi lilunge. So kathesi esingathi ngesingizi ngama-economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi lalaba ababonayo be-UN nabe International Monetary Fund laba batshengisa ukuthi hayi i-economy iyasukuma. So lo ozahlala ethi hayi akula okwenzakalayo athi lo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle benzakala lapha elizweni maybe kahlale eZimbabwe.
Umnumzana Kudamzaga ukuhlanganiswa i-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla lezanu PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezembusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana kusoze kuphele kuzanu PF into yabo into ebudene nje kuhlala kudletshwana ikuthi nje into yezanu PF ihlala ingaqondanga umuyi uzobhowa kwakutsho ukubana Zanu PF sinjonjo wayesazi ubani ukhuluma ngani njengobana kunje iconfusion nale umnangagwa usezikhulumele na yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist isikhathi sakhe singafika uza suka chiye lomunye ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele iculture ukubana isikhathi singafika uyasuka lawe of the stage ngoba amandebele abakha isizwe esesabekayo bathi kusina kudedelwana ngingazi ukubana uzayichiya yini iculture njalo angayichiya iculture njalo umnangagwa yokubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana uzakhunjulwa iminyaka le minyaka ngokwenza khonoko kodwa ke baplanta iculture yo ye violence kwela kudala ikubona namanje sekuthrethena nayo yonke indawo engethemba kubana asonto ezaba serious siluze le mphepho
kodwa ukukona inombonayo ongabambi intambo ongathatha intambo mnanga ngathi hayi mina namhla sengijiya baphoyi ukona yini
njalo umsanga ayichilo ukubana izani PF lama members amanenga ngeke siyithathele lokho banengi esibaziyo abanye sixoxa labo esikwaziyo ukubana bakhephepho kodwa ke ngeculture yezanu ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova eza esizathatha umbuso okodlame njengomnangagwa kumbe sizakhethwa ngodlame leyo we are rest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzakana abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso sizalethela isidlova.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela izombusazwe ezimele besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafowembula
lamlela ndwandwe
lamlela
wenze maphandleni ukukhothoma kwenduna uMarupi sokuthiye izakhamizi zedile bashaba zimadolonzima izihlobo labaphansi kwesigaba senduna ethoniyeleyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi udaba lolu kubika uAlbert Ncube.
Bekulobufuthelana edale ebelihlezi emzini wakumarupi ngolwesithathu eleziphathamandla zikarhulumente lemuli yakumarupi kwixoxisano lomgcinisihlalo wegwanda rural district council mnumzana mphathiswa Ncube wayetheswa mlando wokuxoxa kwelatshwa kwenduna yeHarare engavumelananga lemuli ngalokho abakumarupi bathi badidekile ngendlela enduna edlule ngayo emhlabeni. Uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angeline Moyo uthi basele belembuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhe sekhupha njalo egijiniswa yisisu.
Ukuhamba kwamuphi hhayi akunjabulisanga ngoba usuke laphandi angimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni awusithiye enkingeni enkulu uthe siHarare ubevele ngumuntu ohlutshwa likhanda kodwa ikhanda lakhe libesele ngcono sesisizwa khona eHarare sokuthiwa ube sehuda esebulawa yisizwe esihlanza ukuthi kuhambe njani asekwazini.
Kodwa omunye wemuli umnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe lesiqiniseko zalokho okuthethe induna.
Ukuhaba lokuphatheka egula ikhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya egwanda wabuya ezokwelatshwa ikwese buyisi Harare esizama ukuyadinga ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona. Lokho asilabufakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem iyo engasitshela konke lokho. Siyakwazi ukuthi umuntu angaphupha kuba le nkulumo eziningi-ningi le micabango eminingi-ningi eshiyeneyo.
Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kutshontshelwa imota entsha ayiphiwe nguhulumende umakhalekhukhwini le mali. Abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngembhobho emkhulu lemncane njalo bambopha imbila zikakonde banyamalala. Abakabotshwa abantu laba. Uyise omncane umnumzana Molisa Nare uthi lesi siga sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe.
Azathathela imota kwabuya abantu ababili. Abantu laba bakhanyana bebelo bobo babuya straight bayengena endlini lapho bebelele khona lokhosikazi wabo. Lathi sicabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumkhukhuluzeleyo kakhulu ngoba ubephathekile waphinda futhi le stress zonezo zokuthi imoto ihambe silahlekelwe
esigabeni sedibulashaba komlandland ngoba nguye obese esikhokhela ezintweni zonke zona ezikudibulashaba komlandland
osaphetha ubuduna bakwenhlamba entebhe umnumzana Jeffrey Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo
siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi ikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu umubeli ngosakhulayo ube ngasiyo nduna endala umuntu omdala ungumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe ube ngasiyo umuntu lwana ologcukwa hayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe
othengisa izitolo zakombuzi mbili lapho induna ebivame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi unkosazana Brenda Maphosa uthi kumnethusile ukukhothama kukamarupi
hayi ube ngasumuntu umsindo bengakaze ngibone senza umsindo besigwetshisa kuhle valelise nxa sehamba sivalelisa Maphosa sengihamba sale kuhle sabonana kusasa mina okukhuleni kwakhe mbone ngama-last 3 days lapho ngibone izogada kuphela kuyawathenga i-drink isigwanda kusukisela khonapho phela ngizambonayo ngezwa nje zokuthiwa uChifu kaSele bamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli vele bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi ngumuntu ongasithiyi
uMarupi wagcotshwa kuba yinduna ngomnyaka ka-2012 uthi omkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombuza imbili esilonge eGwanda South ngu-Albert Ncube
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane
Lamhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yevele inyanga kaMfumfu yona le esikuyo ingiyokunanza lomkhuhlane silomongikazi kanye lelunga lephalamende unkosikazi Othilia Sibanda ongumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo
ukudaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezinyiso lezinini ngemgomo lapho usikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abameli bedalo lephalamenti sisuka kwizigaba ezithiyeneyo zelizwe lapho usikhulume khona kabanzi ukuthi kuzamele ikhangelisiswe njalo idikleye njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube lenzuzo kumbe ithe sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi kungahlehi kungaba njani ukuthi kuma-taxi yona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-taxi yethukela le-taxi ye-airtime imali yangkhona yonke ithathe isandishwe iyesekela udaba lwemvukuzane sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela ngoba sikhangele nginano labomama abalwa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitho kuphela yona i-breast cancer uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi-100,000 abayi-61 anyali babe belani belo mkhuhlane wemvukuzane so kuqakathekile ukuthi njengabomama kumbe wonke umuntu ngoba labo baba lomkhuhlane uyabathinta sizikhathaze ngokuyahlolwa nokuzikhathaza ngempilo yethu ukuze senelise ukuvikela lo mkhuhlane sizagqugquzela ukuthi kube le-policy on cancer management kube yinto elotshiweyo okusemthethweni ngiphinde njalo ngikhuthaze wonke umuntu ungaba ngumama ungaba ngubaba lapho khona iqakathekile ukuthi sihambe nini siyehlolwa sibe zazi uyayehlisa inano lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi. Ikakhulu omama siyakhuthaza nxa beqeda laphana ugeza esithi i-monthly period, kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi kayalalo yini iqhubu elikhona elimilileyo emabeleni akhe. Sihlola ngesandla sethu esiselulile imine siyifake ngaphansi kwephapha lapha, sihlole sibhodisa ibele lonke, sifithizela sisize ukuthi siyakula yini amaqhubu akhona, silibhoda. Ngeza ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sigidime siye esibhedlela, njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu zilokhe zizokunjengokuba wena uzazi, zingakhanyise zingani zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi. Njalo ukhangele ukuthi ibele lakho, amabele akho ayalingana yini, ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzawakwazi ukuthi hhayi amabele ami beshale ngakho. Sothi ngabona elinye selilikhulile lelinye, litshengisela ukuthi kukhona okwenzakala kulo. Lo mbala kumbe ijwabu elangaphezulu lebele lingaqalisa ukuma lithi xha ukuthi nxa ubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekunganithwakho nayikuma okungaqhedakaliyo, njalo umbala wangikhona uphenduke. Ebantwini abangamakhiwa kuyanjenganithwakhona ushayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo, kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lingaphezu kwebele kuyathenduka engxenye kube lo mbala omnyama, kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona. Ijabu langikhona sekungani kuloku yizikhalakhala ongangithokona kube ngani ikhathi le kufane lekhathi le-orange. Khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakala ebeleni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Otilius Banda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana olwe-Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-internet esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook, ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome, ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kweZim Live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubhahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi, sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku, umnumzana Robert Ndlofu.
Hayi, ngiyakubonga kuba kuhlelo. Iye liqinisa ukuthi abantu badliwe izimali ebulenjini lapha, kodwa kuqali namhla phela kwintolopho, into endala le. Ungavele ubona ukontakthwa ngumuntu ongamaziyo, uzibuza ukuthi ati umuntu lo uvele ukontakthelani. Namascamers ayakuthanda kakhulu, uphumba kuwuthutsha. And then okwesibili, lainjala besitshengisile ukuthi if it's too good to be true, it's probably false. Into yakuzithenjiswa khonapho mbe imeseji yabe kukhuluma konke lezi zinto, into engeke yenzakale kahle kahle. Okuthi asiwine i-R5 million, akuthi umbani koma umuntu songazwine i-R5 million. So ama offers anjani into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephitshekile bajahile xa sebefuna imali babele kukupressurize, uyakwazi ukuhubha ilamba kabili kathathu ukuthi bahlala bevele bejahile bele pressure ukuthi hayi inzalo lokhu ukuthi kuzohambile kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi sithi faka imali njengalokho kwenzakale kumayihlome kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantshontshelwa
okwenzakalayo ukuthi indaba yokuthi umuntu uyabenza ukuthiwa yi-impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi awunkomo umngane kasibanda asapota ithimu njenje i-Arsenal esazi kakhulu ngayo kokuthi uyahamba kwi-intanethi every account ngegama lomuntu omngane wakho njela amapikisha asezoyaswele ngoba phela uyahamba kuvelaphana ipeji yakhe wathathe wafake kuprofile yakhe so nxa wena ungumuntu ongananzeliyo uyakwazi ukuthi ungananzeli ukuthi umuntu lo ujoyinini i-Facebook ngenxa ekubhalele ku-WhatsApp inamba le yomuntu omasha so indlela wani mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamesezi anjalo yathi mfonela sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you and lisekhashana bewazi ukuthi ha ufuna ukushasha ezinje impendulo zakupha yona iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali and then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule-online trading kule-cryptocurrency trading these things are real and they are working kodwa laba bagila i-internet and babona ukuthi ha abantu njani bafuna i-quick money in general so uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzavuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality azozithi ufake idola uzothaya yaba i-1000 some astronomical figures fake i-100 yaba i-5000 khona kumele uhle kutshele ukuthi hayi kunanto enjalo ungakhiphe kuqala uba kusho ukuthi hayi amhlophe imali yakho esinjesinje sinje hayi suzafika ku-10,000 kumbe kubani ukuthi ufike fake enye imali so at that stage vele awulini
iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu kumele baziqaphele
i-technology intshintsha nsuku zonke so labo bayaguquka so umzekelo zangawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje imisebenzi onje guaranteed uzawe enorway umbe epoland or kwelinye ilizwe kodwa kuze sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngiyalinganisa lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini kodwa hhayi nxa i-500 inganyaka ubabela khipha i-350 khonaphana kudlalwa ingqondo zakhona suyawela ku-350 ukuthi hhayi over i-500 iningi ama-job schemes then I'm sure le abantu bayayazi kakhulu i-email phishing laba bayakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho bebhale ngani i-Facebook then ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 labo baqhatsha abanye akulaproduct ethingiswayo lapho
bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba besixoxa le ngcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Gomo ungadinwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi ohlabela ngolimi lwesidonga uSifelani Juma. Nangu ecoca lo Ntungameli Gomo weStudio 7.
Wala la woman Sanibonani, valandeli nabathandi bomculo wami la kufinyelela khona izwi lami. Ngidabuka endaweni yaseBinga kwelaseZimbabwe. Kodwa kwamanje ngokuhlala ngilapha kwelaseSouth Africa ngokubamba nje imisebenzi ngiseSouth Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngaxhumana nami enambeni ethi 073 73 73 86, 073 73 73 86. Ilapho abangangithola khona, inamba yaseSouth Africa ilapho abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bengayothenga kanjani, ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores bengakawufaki. So bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sazobenzela okuhle bebekezele bengilinde. Sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane ngoba ngingabi ne-sponsorship, ngingabi ne-management, anginalutho nje ngisazenzela.
Ngakuhlukani sihlobo sike sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Wadlala ingqondo kubandla lezanu-PF ngozangena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Wathithibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Olibalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.